Phezu kokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi, abantu bakhala ngokuthi bavele bephila nzima ngoba intengo yempahla yonke yokusebenzisa layo iqhubeka iqansa mahlayana, ngasikhathi sinye iholo labo liqhubeka lincipha nxa liqathaniswa lendleko okumele zibhadalelwe ngenyanga njengemuli. Unkosikazi Jane Ndebele, isakhamuzi sePhumula South koBulawayo, ngomunye wabakhala ngokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi.
Indaba yokukhwela kwamagetsi mina iyangihlukumeza kakhulu, ngoba vele kumanje amagetsi asiwakwanisi, sipheka ngomlilo. Manje maye sebuye sekhwezwa futhi, asikwazi ukuthi sizoyenza njani, sophila njani. Kunzima futhi elizweni, imisebenzi ayikho, imiholo yabantu ayikhuphuki. Ngapha siyakhwezela amagetsi, so asikwazi ukuthi siyabe sizophila njani. Vele sihlale emnyameni okokuqala ngendaba yokuthi ayasidurela kwamanje. Manje maye sebuye sekhwela futhi hayi sokuzaba nzima.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, unkosikazi Nomazwe Ngwenya, uthi indaba yokuqansa kwamandla kagetsi iyamhlukumeza.
Loko kwamagetsi okukhwela khona kusithatha kubi sibi, ngoba ukhwela amagetsi imiholo ayiphi ayikhweli. So siyakuthatha ngaphi phezu kobunzima esibhekane lawo elizweni lakithi leleli, siyakuthatha ngaphi? Loku vele akuyenzi vele i-government ngani vele ibhizinesi angani vele iyasishiyela sibi, ngoba siyahawula kaphe sigcine izintandane sigcineni asingamagogo babakhulu. Imali yakhona siyathatha siyehluleke ukuthi sithenge ukudla, naye uthi abhathe amagesi siphese sadlala emnyameni thina.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efincube, uthi lokhu kuzabangela ukukhuphulwa kwentengo yento yonke edingakala empilweni.
Ukukhwela kwentengo yamandla kagetsi kuza kwenza ukuthi izinto ezenziwa ngamagetsi lazo zilandele zisiya phezulu. Zizaqhansa izinto zonke lazo, impuphu izaqhansa, kuzaqhansa ishukela, kuzaqhansa amahlamvu, kuzaqhansa isepha, konke kuzadula kwenze impilo ibe nzima ebantwini abavele bephakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokubuswa kabi kwelizwe. Ngakho-ke isimo asizukuba mnandi ezinyangeni lezi ezilandelayo. Abantu bazayo besiya beganula phakathi kokuyanga, abaqala ukungena kubo ngabo-1980 kusiza manje ngaphansi kombuso weZANU-PF.
Embikweni owethulwe ngabeZimbabwe Electricity Distribution Company, bathi linkampani kayephulanga lungelo labathengi ngokukhweza umthelo ngoba ilandela isivumelwano abasenza lohulumende ngomnyaka odluleyo sokukhuphula amandla kagetsi ngezigaba. Amandla kagetsi angaba yisilinganiso se-50 units asezabiza $37, $37, kuthi $200 ama-units i-200 units aseyabiza amakhulu edlula amabili ama-dola i-$243. $300 ama-units wona aseyabiza i-$1,323. Le yintengo uZulu athi ikhuphuke ngesilinganiso esikhulu kakhulu njalo esingeneliswa ngabaningi. Ngakho-ke abantu bazabanjwa ngamandla ukuhlala bengela ugetsi okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.